So we see card descend about VOA in Debele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo umhlazi ku 50 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje isiphathamandla sebandlale MDCT umnumzana Khaliphani Phukeni oke wavalelwa ngamapholisa ejotsholo ngeviki edluleyo uthi bakhona abafuna ukumbulala.
Hayi, ngizibonele nami first hand ukuthi abantu beZimbabwe bahlupheka kanjani ngaphansi kwalaba bantu abazibiza bethi bangamapholisa.
Ukubhubha kukamnumzana Simon Khayamoyo sokuthiye ababengamalunga ebandla lezaphu abakubandla lezanu PF becathangelwa ukuthi bengakhethwa ukuba umsekeli kamongameli welizwe sebebalutshwana.
Ngokubhubha kwakhe nokuhamba kwakhe kuleadership kuzapho kutentethi nguye bengazani kusese-active at political side not at military side.
Izolo bekulilanga lapho abakubutho abahluthu nakhona intambo zombuso kumnumzana Robert Mugabe. Kambe ilizwe lakhutha ixesha lokusebenza ndawonye na?
Abantu ababevele bebheka amandla indaba yepower babayibo bagijima phambili. Namhlanje sikubonayo yibo begijima phambili kungelaba solutions for inkinga zeZimbabwe. So ungathi wena ngezinye indlela sisuke from bad to worse.
Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni eye-ATUS ithi amalunga ayo ayaqala namuhla ukukhalala umsebenzi phezu kodaba lofolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amandla sebandla le-MDCT umnumzana Khaliphani Phukeni oke wavalelwa ngamapholisa ejotsholo ngeviki edluleyo uthi bakhona abafuna ukumbulala. UPhukeni lezinye iziphathamandla zebandla bebesemhlanganweni ejotsholo ngolwesine lapho abalandwa ngamapholisa athi bahambe enkambeni njengabantu ababotshiweyo. Sixoxe loPhukeni ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngikubingelele msakazi, ngibingelele labalaleli emakhaya. Ngiyabonga kakhulu ungakuqala umsakazi ukuthi indaba le uyikhave ngendlela ehlakaniphe ngale ndlela eyokuthi awutsho ukuthi bengibotshiwe. Ngoba uma unocawu ukuthi bengibotshiwe uyabe ukhuluma izifo into eyenzakele ngisemthethweni, bengabotshwanga mina. Bengibanjwe izikliwi, kuthiwa nguDube. Bambiza bethu ngumember in charge, so member in charge lwa yitaki ngesikhiwa nje ezitholisa ifake uniform yamapholisa, ingcolisa igama lamapholisa, ingcolisa igama lelizwe legama legovernment. Angazi lokuthi ungayibiza uthi into enjani. Akulamuntu opheleleyo ongabuya ngezibhamu eziningi soyana ezinkulu elanda abantu abadala abangakwazi nokuhamba ophethe namagrenade ngaleso sikhathi ebesethi sizokuvumela nje sithule lokho. Hayi, ngizibonele nami first hand ukuthi abantu beZimbabwe bahlupheka kanjani ngaphansi kwalaba bantu abazibiza bethi bangamapholisa kanti beyizikliwe. Ngifuna ukuchasisa ke wonke amapholisa awekho kanjani. Sengidilela amapholisa ahloniphekayo, aziphatha kahle nesithunzi. Yikho ngisenza i-distinction.
Akhona na amanyathelo ozawathatha phezu kwalolu daba kumbe usuzachiya nje lwedlule kanje?
Angizilweli mina, sengilwela abadala abahlukumezekayo ngaphansi kwe-criminal syndicate masquerading zamaphoyisa. So maphoyisa la ezokuthi angazi lokuthi izakhamizi zihlala kanjani, azigadwanga, zidinga ugadwa. Akhene sizikliwi leziyana, kukhona engizokwenza. Angizukuyiyeka nje le ndaba, hayi for mina kodwa ukuthi izakhamizi zithi ziqhubeka phambili zikwazi ukuthi zingakangibulali leziyana izikliwi, ukuthi kwakulo mntwana wakwaPhukeni our paramayo ama unga vino confusion insakazi befuna ukungibulala lokho nje kusegcekeni singabe sinesikhathi nje nguchazele uhambe kanjani befuna ukungibulala
manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kusenzakala lapha ikungazi umsebenzi na
hayi angifuni ukuninda ibandla lezana uPF ngento engekhoyo lokungayisobandla lezana uPF isikliwi lesiyana ebesisebenza lesinye isikliwi angazi noma leso sikliwi siku government noma sikubandla kodwa ngifuna ukuthi ukwazi ukuthi yizikliwi hayi ukuthi mbethwa into esihlale phansi libandla lati phezulu kaphukene isikliwi ebesithunywe ngesinye isikliwi because bebekhuluma efonini laphana kukhulunywe nje phukene bezama nje ukuthi benze kanjani umnyama wabo yikuthi kulabafana abayi-5 abasuke eHarare abathe asiyindawo sifuna ukuhlala lapha sibona ukwenzakala nokumhlonitshwa basebebotshelwa khonoko umhlonitshwa uChief Ndlovu owasemartin north ube semotweni ehlele emotweni la elindile etulindeni wabotshebotshelwa khonoko information yafika nje so kwathi bekufuna bona ukuthi mina ngisale ngingedwa lapha mase ngisele ngingedwa siyakwazi konke ukuthi sonke ukuthi bekuzayenzakalani baningi abantu bakithi abadisappear ngendlela ezifana lazena lezi ngiyababonga labano othayisekwa labangani bakhe ukuthi bahlala lapha nabazi babotshwe bebotshela ukuthi babone kanti kuzophetha ngani kuzoyenzakala nempilo yami ngiyambonga mfowethu umhlonishwa uChief Ndlovu
umnumzana Khalipani Phugeni isiphathamandla sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo sehlulekile ukukhuluma lamapholisa awejojolo ngalolu daba Ubhubha kukamnumzana Simon Khayamoyo sokuthiye ababengamalunga ebandla lezabhu abakubandla lezanu PF becatshangelwa ukuthi bengakhethwa ukuba ngumsekeli kamongameli welizwe sebebalutshwana uMoyo obesele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa lasithupha wayeyisikhulumeli sebandla lezanu PF ubulewe ngumkhuhlane wemvukuzane izolo ngemva kokugula kwesikhathi eside. Ngesizwe amazwi esiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Silusizi kakhulu ngokwamukela umbiko obuhlungu kangaka uba naitshaha elidala inkokheli yethu omunye wabaqali bendaba leyo. Ubaba uSimon Khayamoyo uselele enkosini indoda esebenze phose impilo yakhe yonke kwezepolitiki sukela ngesikhathi kusuke izaphu kwaze kwaba lokubambana kwezaphu lezanu Jongwe sokubunjwa izanu PF ebeyindoda emadodeni siyazi ubana nguye obephethe iofisi information and publicity kuzanu PF uPolitbureau kodwa ngenxa yokungezwa kahle kwakhe siyazi bana ubeseke wahlala phansi isikhathi lezi yikho ubona bekulo acting secretary ubaba uBima sicabangela ubana uzaba ngcono aphenduke kodwa uNkulunkulu usekhethile ubana athathe iluba lakhe engadini yakhe osokusebenza kuphela ukuthi sithi ulwile ukulwa okulungileyo baba SK Moyo is your popular known uqedile uhambo lwakho
umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF kusukela ekuqaleni komnyaka wonalo lapho owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi aze yasuke esihlalweni bakhona ababecabangela ukuthi uMoyo engakhethwa kulesi sikhundla ukuhlaziya lolu daba sixoxele walwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla.
Ngokubhubha kwakhe nokuhamba kwakhe kuthi vacuum lapha lifinde kade nayo ebandleni elibusayo. Ngobana nguye kuma-generation wona lana ithi ebhankini yakhe kwi-leadership kuzapho. Kutintithi nguye bengazani kusese-active political side not as military side as zitra but on the side of politicians, we come to the resistance. So, come on, I don't know if I did it upon a senator. The time you come on the end of the muscle, but the eight group, they are not going to be active politically, that is, the position at the Nigeria.
I was with you. Oyisi gaba semandebeleni ongaphiwa lesisikhundla.
Kathesike sokudingakala abantu abanjengoJudi, uJudi sinike kugavela kupresident minister. Ungathatha lani position ngoba ngumuntu ophumileyo, othuleyo, waku-accepta konke abantu. That one can do. Ngaphandle kwalwana kakula omunye umuntu ongasiphatha ngoba vele kakho abanye bathi ngusithembiso enyoni asila yihistory nosithembiso enyoni thina ngasiyazi ihistory yakhe vele political ukuzapho kakho kuyalo muntu nje kwiproject yakhe yena kanivumzeni vele yena kuyani wakhwela ngayo iproject yena kuyani and so forth political ngakho lwana entweni yokuthi singakhuluma ngayo ngento yezapho kuma-position kathesi to strengthen unity enzwa izamile zakho. So ongaba khona ngase street definitely akula ngaphandle ukuthi bethathe from military side ama zitra la khona brigadiers bona lapha base parliament they hold and try to strengthen that unity njalo kubonakala ukuthi khona isikhundla lezana siya sinikwa ngokufanayo yini ukanjelo ukhangele wonke amaqembu nala mali ngifuna ukuthi khona positionally baba lama influence position in that government.
Lo ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Izolo bekulilanga lapho abakubutho abahluthuna khona intambo zombuso kumnumzana Robert Mugabe. Ibutho lathi lenze lokhu ngoba lisenza uhlelo oluthiwa Restore Legacy lapho elalifuna ukususa izikliwi ezazithiwa zigqagqele uMgabe. Kodwa kuze kube namuhla izikliwi zakhona azaziwa muntu. Kuthe ngokususwa kukaMgabe esihlalweni uZulu wamanyana lebutho kwangenwa ezitaladeni kwaba lenjabulo abantu besithi sokuza kuba lekusasa eqhakazekileyo. Kodwa iningi namuhla lithi liphakathi kobuyanga kulalapho uMgabe esabusa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ocubungula izombusazwe.
Ngokubona kwami mina mangikhangela ngibheka emuva ngibona ithuba eladlaliswayo, ithuba elokukhama ithuba esasiliphiwe njengelizwe leZimbabwe salidlalisa. Ladlaliswa abantu bavumela abantu ababenama what we would call ama-agenda abo a-personal awombuso awamandla aba yiwo agijima phambili instead of ukuthi kube yindaba yokuthi ilizwe leli libe senkingeni for a long time. So nanti ithumba selidubuka, asisebenziseni leli thuba-ke ukuthi silikame leli thumba likambe ngempela singene ezingeni elithize elikhulu. Akuzange kwenzakale khonoko. So abantu ababevele bebheka amandla indaba yepower baba yibo bagijima phambili. Namhlanje sikubonayo yibo begijima phambili kungelaba solutions for inkinga zeZimbabwe. So ungathi wena ngezinye indlela sisuke from bad to worse if ungafuna ukuthi ube ngaleyo ndlela. So is a day esiyibheka sizwe sisizwa ubuhlungu ukuthi kwadlaliswa ithuba ithuba lalilihle esasiliphiwe impilo asisalisebenzisanga, salivumela ukuthi lisetshenziswe labo bevele bezibhekela into zabo zamanga zokudinga umbuso namandla.
Wena ngokubona kwakho kuyini okwakumele kwenziwe ngemva kwekhuyo nale?
Bathatheka ababevele bedinga inkululeko, bathatheka baqileka njengoba ngishilo earlier, kwathi labo bevele bele khangelelo lokudinga amandla baba yibo abagijima phambili. Labo ababevele bephakathi kohambo lokudinga inkululeko yabantu baqilwa, bazitshela ukuthi sesifike ethubeni. Angithi uyabona uma ukhangela kwancediswa labo ababedinga amandla, bancediswa ngama-opposition elements, bafake ipressure kumgabe waresigna. Bathe ma sebencedisiwe labo ababedinga amandla bathiwe emangweni, abadinga amandla baye wasebegijima phambili. Basala-ke labo ababedinga inkululeko bengasaphathanga lutho, sebephethe amanga nje, kwabuyelwa back to zero. If kwakuyikuthi kulokuhlakanipha, kwakumele ukuthi laba babedinga inkululeko basayine bengakafiki ekuthini sokuqeda indaba kamgabe, ukuthi sisayina nje simkhiphe umgabe simkhiphelane. Njengobusho kwakumele ukuthi kuthiwe khona simkhiphele ukuthi kube le government yomanyano, ilokhuzeni i-government of national lokhuzeni of unity. Akuzange kwenziwe lokho, so kwaba lobugalachane obuthize. Baqilwa laba babedinga umbuso, ababedinga inkululeko, bazithola sebeqiliwe ekugcineni sebeyizithutha. Yibo ubuthutha esiphakathi kwabo namhlanje obuzwisa ubuhlungu kakhulu uma ubheke emuva. Lithuba eladlaliswayo kala kade lithuba eladlaliswayo.
Umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ucubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Ugatsha lezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa obulewe yi-COVID-19 izolo, kuthi abalitshumi nanye babanjwa igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha lubika ukuba kulabantu abazinkulungwane eziyisithupha 6,259 abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 izolo, kuthi abedlula kancane inkulungwane ezine 4,085 bahlatshwa ijekiseni yesibili.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okumanje isikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atools ithi amalunga ayo ayaqala namuhla ukukhalala umsebenzi phezu kodaba lohholo. Lokhu kwenzakala sokusele iviki nje kuphela ukuthi kulotshwe imihloliso ka-Grade 7 leye-O le-A-Level. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende uzathenga amandla kagetsi kwele Mozambique lele Zambia ukuze enelise ukuqeda udubo lwamandla la elizweni. Okwamanje sengilithiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani kuStudio 7, likhuluma noMkhize laphana ePlumtree South. Yazi sinenkinga ngempela ePlumtree South, besacela ukukhala mpela kumhlonishwa udinga umuzi iphuthu ukuthi njengommeli wethu ngapha akungenani akazozama ukuthi asiphandele amadamu. Sinenkinga yamadamu, amadamu ethu uyawazi uke wawabala yena wabale ngumuntu ozowalungisa. Besikhala mpela kuwe mhlonishwa udinga umuzi iphuthu ukuthi njengoba ungummeli wethu uthi na uthi usimele ePhalamende kukhona into ebambekayo osimele ngayo, hayi ukuthi usimele nje singaboni lutho. Siyacela mpela mhlonishwa ukuthi okungenani mathatha amadamu esikhala ngakho usiphandele elilodwa lakhona nje nokuhwaya mhlawumbe emaceleni, ngoba ngendlela inkomo ezisokola ngakhona ezifela ngakhona emadamu ziwanja udaba. Nawe uma kungawenzeka ukuthi mhlawumbe ngezakho inkomo eziphuza ngaleya ndlela ngikuthanda, zama mpela mhlonishwa ukuthi uzosizamela mpela usiphandele lawo madamu. kungenani lodwa mphela ngoba uma kunje inkomo ziyasokola ziyasokola ezulu alikani kahle zibanjwa udaka ziyafa inyama ibudikidiki inkomo siphele edakeni ayizama mphela mhlonishwa ukuthi uzwazi uyamadameta eplumtree nje south khona khona boma 15 kilometers 20 ikho lapho esikhona uyakwazi ukuthi iwapha amadame ngikhuluma ngakho siyabonga ukhabazela lo okhulumayo eplumtree ebulili mamango yabonga
bantu bezimbabwe ngiyalizingelela lo ngithi bakithi ake lisikhulumele lo hulumende wezanu-PF ikakhulu memba we-agriculture minister of agriculture uthi athi nxa kuvunwa kwezinye indawo amabele echitheka pho wakho umsebenzi kuyini thina phela vele sisebenzela bona sithole imali bona yibo bathatha amabele besiyathengisa phandle kwelizwe bethole imali befake ezikhwameni zabo bekhiphe okungamabhondi kwabo bezonika thina so abake basikhangele lathi njengesizwe sibili basihloniphe futhi lathi njengabantu ngoba kungeke kuvunwe khona apha e-ada kuyeqe kuyevune eplant vele azange saphila njalo thina sesize sikhumbula abamhlophe noma kuthiwa babencindezela babethi bevuna lathi besivuna
salibonani salibonani balandeli nabalaleli be-studio 7 kuzo zonke izindawo lapha elikhona okhulumayo lona ngivusani ngisejohannesburg we-south africa okokuqala ngizothanda ukubingelela nje ngingathi umndeni wami wonke ngizawuqala-ke ngodadewethu wasekhaya egwanda laphana usimama ngithi sawubona dadewethu nabo bonke abazukulu abasekhaya ngibuye ngijampe ngize lapha engikhona kwele-south africa ngibingelele uthemba u-alex umnewethu okokuqala ngiyasengibuya kuwe dadewethu zandile laphayana ngithi sawubona ntombi enhle sawubona ntombi esikhulile bese ngithi njalo mfowethu laphana victor kunye nenkosikazi wakho bese ngithi ngijampeleke kubazukulu bonke ngithi precious kuzukulu wami mama kastina laphana e-alexandra bongani ethembisa denis efowezi upesi ecosmos city uminki abazukulu bonke nje bese ngibingelela inkosikazi yami ngokuphindiwe kuwe laphana melamisi ngithi abantwana abadatshulwa yimina bonke ubonani ubonelo kanye nawe bandile intando yami enkulu kakhulu bese ngilingelela nje bonke abazukulu engibashiyileyo isihlobo nabangani ngodadewethu khona ngapha e-Cape Town china o-agreement okujudi zonke nje abazala bami abophamela abochele ngibingelela bonke nje kuzo zonke indawana ngithanda ukubonga Studio 7 angizokuqhela kakhulu namhlanje ngithe nami-ke ngibingelele abomndeni wami bese ngisithi mina okokugcina siyalibona iqembu lesizwe nanti impela kuthiwa liyadlala uyazi kwesinye isikhathi uzube namahloni ekuthini thina njengabantu basemathebeleni siyabe sinomdlandla nale nto yokuthi hayi lona yilizwe mpela nalapho esidabuka khona nathi sifuna ukuthi kodwa masithi siyabhekisisa kuma-line ups lana yazi kuyabe kubalwe kwabalwa kwabalwa hhayi akekho umuntu esimbona iqhamukola kithi uhlangothi le nto isuke buhlungu ngoba thina emsebenzini sabe sihlangene nabantu ngathi cishe base-South Africa sinade akuthi-ke sibone le yawazi nani umdlandla wabantu uma bebukela ibhola umdlalo omnandi kodwa uthi uyabheka uthole ukuthi akukho nokuwodwa ongathi eyi ubani uyambona owakithi lona indaba yebholeni lasezimbabwe ikonibona kunje ibhola lasezimbabwe lahlanganiswa nepolitiki kunzima kubuhlungu kuyahela kithi kwesinye isikhathi sigcina sesingasenalo uthando sibeke sithi ayi ake siye ngoba nathi sesilinde ukuthi mhlazana kuyokhululeka imiphakazi mhlawumbe kwazise sizababona okhumalo sizobabona ondlovu sibabone ondiweni bonke labo isibongo esiyabe sikhangelele ukuthi sisebenzisane kunye lazo ngiyabonga kakhulu kuzo zonke izindawana ngiyavalelisa ku-Studio 7 ngishuthi kwelizayo ngiyabe sengikhuluma-ke ngesijwayele ukukhuluma izinsolo esihlala sizibona zisenziwa ikakhulu libandla lezanu-PF ngiyabonga
bivuka njani bantu bakithi bantu bemalunku ngapho elubhane ngivuswa nguhlanhla mahlangu ohlala ebutswana e-France Town ngivusa bonke abangaziyo ngivuse umama onanhlanhla konqilo komativovo ngivuse unkomo RJ ngivuse umdala usathulana undevula ngivuse umalumama upaul ngwenya osamthulisi lomzamo ujabulani ngwenya ngiye ekana elusulu ngivuse ubaba ujoel mahlangu usonta iziyoni ngithi baba linjani liyaphila yini ngiyeqe ngibuye emalungu ngapha lapho engihlala khona ngivuse usapro ngivuse abakomoses thuma ngivuse bonke nje abangaziyo engafunda labo esikolo semalungu ngivuse bonke abemazwideni kompofu ngale ngithi ngivuswa nguhlanhla mahlangu echangane omachivoko ngiyabonga
Studio 7, Studio 7. Hey, kids. Wakamthembo sikhuzeleni amashona please sikhuzelele amashona bekele ukuzoinvesta ubulawayo bayinvesta emaplazini kathi sekuyefunga inveta ubulawayo angizwile ukuthi nge-Wednesday Thursday benzeni laphana ku-5 7 hayi 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 madoda sikhile amashona esixolele mbijana ngobulawayo ematirileni sikhuzeleni amashona gifts labontungameni nkomo khonapho besiyekele thina kasiye arari siyabainvetele into zabo khonale abasiyekele into zethu la hayi zamani nje sikhuzele abantu abayo libatshele ukuthi lesikhathi ngabo yikho sithina komthwakazi sifuna ukwehlukana labo lathi sibe sodwa labo bebodwa hayi besihloniphe abantu labo abesihloniphe fakamthembu khumisana labo
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika intengo yempahla lokudla iqhubeka iqansa kwelemelika osekubangele ukuthi uhulumende athi kumele kuthathwe amanyathelo ngesiphangiphangi intengo yamafutha ezimota isiqanse ngesilinganiso singakaze sibonakale kuleli lizwe kuminyaka engamathumi amathathu adluleyo sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leNew York umnumzana Busani Ntini kuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umnotho wemelika yebo unganyawumanga kuhle kodwa uma sithi siyabheka ayikwenzakali kumnotho wemelika wodwa. Nxa sikhuluma ngenotho into okumele sizikhangele zimbalwa enza zithintsha. Ndamanamba la vela kakhulu kibo IMF la World Bank la manje nje ama publishers singakhangela lokuthi i-real GDP sikhangele njalo inflation khangele i-unemployment sibe sesibheka lalokho okuthiwa i-consumer price index ngesikhiwa ungakhangela ele melika uma ngithi ngiyalikhompeya la manye amazwe kulokho okuthiwa i-GDP ngo-2020 bebele negative 3.4% ukuthi i-GDP yehla nge-3.4% kodwa ungakhangela amanye amazwe omhlaba wonke umhlaba wonke la wehla i-GDP nge-3.1% wathi la ama economies othi ama advanced economies bona i-GDP yawo yehla nge-4.5% ama emerging economies yona yehla ngo-2020 nge-2.1% ikakhulu imbangela kuma emerging economies kuyi-China i-China yona iyodwa yaba le 2.3% ukukhwela kwe-GDP ngo-2020 ngo-2021 ele melika sibone i-GDP yawo ikhwela nge-6% umhlaba jikelele yakhwela nge-5.9% ama-advanced economy yakhwela ngama-5.2 ama-emerging economies yakhwela nge-6.4 ngo-2022 khangelelwa ukuthi ele melika i-GDP yawo izakhwela nge-5.2 amanye amazwe wonke jikelele i-4.9 ama-advanced economy 4.5 ama-emerging economies be 5.1 yebo khona okuhluphayo kodwa ngathiwa i-US yona kodwa yenza ngcono kulamanye amazwe emhlabeni amazwe amqotho singabali amazwe anjengase-Africa
ngokubona kwakho isimo somnotho welizwe singaba sibangelwa na yikungaqhubi kuhle umsebenzi kukamongameli Joe Biden kumbe yikuswelakala nje kwenhlanhla ngenxa ye-COVID-19
umnotho wemelika awumanga kuhle umimazonzo hatshi ngokuthi ngu-Biden osehofisini lokhu kuyenzakala ngaphi langaphi ngoba vele yona into yomnotho ifana leviri ebhodayo sokusiya ngokuthi wena ufike kungaphi njalo kwenzakalani emhlabeni siyabona ukuthi u-Biden ungene kule COVID-19 pandemic yiyo kakhulu engantho yahlupha ezomnotho
umnumzana Busani Ntini isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leNew York ngapha kwelemelika singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela Isiphatha amandla sebandla le-MDCT umnumzana Khaliphani Phugeni oke wavalelwa ngamapholisa eJotsholo uthi bakhona abafuna ukumbulala. Amatitshala enhlanganiso i-ATUS athi ayaqala namhlanje ukukhalala umsebenzi phezu kodaba lwesikolo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.